Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba kwelamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 18 Lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa bazama ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe enkayi.
Abantu bezanu konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili.
Amazwi kamnumzana Julius Malema webandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahle akokuza, aduduza abeZimbabwe, kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya.
Noma kungaze bakunika imvuthuluko ezwe ematafuleni, kodwa ngeke wafa wahlonipheka. Njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke zifane nalezo ongazenza nxa usezweni lakho. Yiko ke baqinisile uma bethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba.
Inhlanganiso yezindaba e-site ibhadalela ukulungisa inwele ngemali engamadola emelika angamachumi amahlanu abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
So balungisa inwele belungisa inzipho up to i-value enganye $50.
Kulabantu abayi-92 ababhubhe ngemva kokungqikilana kwebhasi lemota yohlobo lwetanka ebithwele amafutha ezimota duzane lekaloma izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa babikwa bezame ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe enkayi. Emfanekisweni kamabonakude osezandleni zeStudio 7, abasekeli bebandla lezanu PF babonakala bevimba umgwaqo behlabela ingoma ezithethisa uChamisa. Abantu laba kade belihlekana bebethwele njalo amabhakani alotsho ukuthi izijeziso zenotho kumele zesulwe. Kodwa uChamisa wenelisile ukungena emzini etshiyeneyo ekhulumisana labalandeli bakhe. UChamisa uphakathi kohambo lokukhulumisana labalandeli bakhe ezigabeni zelizwe lonke. Useke wahamba esigabeni seMaswingo leManicaland. Kuliviki usesigabeni seMathebeleland North. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo seseziba usithumele amazwi alandelayo.
Lapha ke enkayi njengoba libona besile ehlelo sethu lapha esihlangana khona ke abantu abachiyeneyo ama community leaders ukuze sibonisane ngendaba yenguquko kule ndawo. Liyakwazi izikulwane zeZimbabwe le-Afrika yonke ukuthi indawo le indawo efuna ukuthuthukela iye phambili, indawo elegasi, indawo eleco, kodwa abantu balapha bayahlupheka. Into ebesibuke izozibona ukuthi sikhulumele abantu sebekwazi isimo esisendaweni le, yikho sibuye lo mongameli babonile abantu bezani bevala indlela, babone amapolisa emuva kwamandla yawo, babona amapolisa ablokiza indlela. Abantu bezani konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili ngenhlelo zethu. Ngoba esikulandileyo la eMathebeleland North yikuhlangana ukuthi upresident advocate Nelson Chamisa ihlangane lezi zizukulwane zendawo yasenkayi leMathebeleland yonke jikelele.
Lawo ke ngamazwi umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalo seseziba. Amazwi omkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters i-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema awukuthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekelwe ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kwele South Africa amukelwe ngabanye abeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi baningi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akachiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayihlale ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuze athole amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omunicipala abedlula amachuma esithupha 66 lapho amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kulamabandla amabili amatsha athi Action SA le-Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Le ngenye izinto amabandla la ayiqakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulwe imingcele eyafakwa ngurhulumende ongcindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
I do not want. I must go and tell this. Kudla abantu abakhalayo be South Africa bakhala bekhala ngeqiniso ngwananzelela I COVID le kulahleki balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhosa khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho ingakho namhlanje bekhala ngokuthi ama foreigner abathathele imisebenzi.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi bakusekela kakhulu lokho okuchiwo libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba i-Africa ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxoshwe, athi abantu bangaphandle abafuneke South Africa. Amele okuhluke kakhulu kulalokho okumelwe libandla likaMalema le-EFF.
Umnumzana Gretman Kwebu laye uthi vele kubi ukuxophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe baba bekuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema olibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba ngu-Afrika kutshona. Njalo uyabonisa ukuthi naye umu-Afrika wazela kuzokazi lase-Afrika. Busumangala ke mawubona abanye abaholi base-Afrika bezonda omunye umu-Afrika. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba baphila kubo umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha babuya kobo-Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala komakhelwane kokuphela. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Kusenjalo kulabanye abathi lanxa amazwi kaMalema encumeka ikakhulu kwabeZimbabwe kumele bengakhudumali kumakhelwane bakhohlwe ukuyayakha ekhaya. Lokhu kwenzakala kuludaba lokuthi abeZimbabwe abaphiwa incwadi zokuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni ama special permit asephela umsebenzi kumele avuselelwe na kumbe hathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi amazwi kaMalema la awasoze abangele ukuthi aswele usekelo njengalokho ukwenzakala kukhetho olusanda kwedlula na.
Kubalekile emtini ongumkhokheli ukuthi abe leqiniso ngento ayithembisa abavoti bakhe. Abavoti bangempela umuntu obathembisa amanga bayamazi nomuntu obathembisa iqiniso bayamazi. UMalema ngokuma echatshalazini acace ukuthi yena abantu bangaphandle ucabangani ngabo kuzokwenza ukuthi ahlonitshwe. Yebo bakhona abazombalekela abambalwa nothi abaningi abazombalekela abangaze balixhasa ibandla lakhe bangaze balivotela ibandla lakhe bezondiswa ikholokho kodwa ke abazukuba baningi abantu abanjalo abazukudala amahluko ngoba ma ubheka ukhetho lolusanda kwedlula ukwehla kosekelo olutholwe ngamabandla ezombusazwe ikakhulu le-ANC akulani lokuthi bacabangani ngabantu abavela ngaphandle. Kusuke nje abantu baphelelwa luthando lokhetho and kwasekusenzeka abantwini abamnyama bahlala bangayivota ngesimo somnotho esikhona phakathi kwelizwe kodwa esingenani nokuthi kunabantu abavela ngaphandle noma abavela kuphi. Yikho-ke usekelo olutholwe libandla likaMalema EFF ayibonisa ukuthi lwehlile yebo bekucatshangela ukuthi luzokhuphuka kakhulu ongasenzakalanga kodwa kalwehlanga okusho ukuthi noma bekhona abangabe bengasamvotela ngoba ye bavotela uMashaba lo owe Action SA kodwa ke labo abangasavotela uMalema akudalanga mahluko oyangaphi uma abantu bengasiza bonke bayovota njengalokho akade bejwayele ukwenza usekelo lwebandla lwe-EFF aluzukwehla
bakhona abathi abokuza ikakhulu abeZimbabwe bengazithabisi ngalokho okukhulunywa nguMalema ngoba kumele babuyele ekhaya bayokwakha uthini wena ngalokho
yebo lokho kuliqiniso akukhathalekile ukuthi bangaze basemukele kangakanani abantu basemzansi kodwa sinezindaba zethu ezezwe lethu okumele zilunge noma kungaze kube mnandi njani emzini kodwa kumelanga umuntu akhohle izwe lakubo ikhala kubo kumele aye ayowavusa amanxiwa kibo kulunge kube njengalo ngoba awuhlonipheki mawubhace ezizweni noma kungaze bakunika imvuthulo kezwe ematafuleni kodwa ngeke wafa wahlonipheka njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke zifane nalezo ongazenza nxa usezwe lakho yiko ke baqinisile mabethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba
lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Inhlanganiso yezindaba eSite ithi uhlelo lwayo lokukhuthaza abantu ukuthi bayobhalisela ukuvota ngokubapha ithuba lokulungisa inwele zabo nxa bengenza lokhu luyaphumelela kobulawayo ngesinye sezigaba selizwe ezilenani labantu abalutshwana ababhalisela ukuvota. Imbiko esiyithole kumabandla ezombusazwe ithi idolobho lakobulawayo lilakho ukucitshelwa izabelo zokuvota ama-constituency amabili kumbe amathathu ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu ababhalisele ukuvota. Umqondisi wenhlanganiso yesite umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi bapha amakuponi okulungisisa inwele angabiza amadola emelika amachumi amahlanu i-$50 ngamuntu munye ubhalisela ukuvota.
Uhlelo lolu sananzelela ukuthi abatsha abarejistu ukuvota abaselandaba lakho sasesibakhuthaza ukuthi kona ozahamba erejista ukuvota ehlale edorobheni lakobulawayo siyamnika umvuzo ikhuponi lokuthi elungisa inwele mahara so balungisa inwele belungisa inzipho up to ivalue engange US$50 okuyimali eningi kakhulu ngoba uyakwanisa ufake iwivi yakho ifuna istyla esibe sihle ulungisele inwele zakho umbe uphotha amadredi abafana bayagela mahara bethinta inwele into zonke ezinjalo uhlelo lolu lwamukele kakhulu ngelakutshona kuphithizele emahofisini yethu lapho abantwana bezothatha ke amakhuponi lawa ngathi lathi sukusimangalisile ngendlela abantu abareacte ngayo ngoba sasicabanga ukuthi mhlawumbe bazatondatonda kumbe bengabuyi kodwa-ke kuyathabisa ngoba babuya ngobuningi and into esithabisa kakhulu ukuthi ubuya-ke khulayo abaleminyaka abo 18, 19, 20 okuyibo abantu esibakhangelela ukuthi berejiste ukuvota ngoba yibo isikhathi esiningi abakade bengafuni ukurejista ukuvota so September bazaqhubeka belokhu bebuya ngobuningi okuzenza ukuthi abantu abaningi kobulawayo berejiste ukuvota ngoba kule ngozi yokuthi ibulawayo ingaluza ama-constituency amane nxa abantu belokhu bengavoti ngobuningi bengarejisti ngobuningi.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yesite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus akhwelile phakathi kwamahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ababanjwa igciwane le-coronavirus kwabhubha oyedwa ebulawa i-COVID-19. Kumanani alabo ababanjwe igciwane leli abangamachumi amabili lanye 21 ngabalithelelwe ezikolo. emasingo kulaba lichumi abalithelelwe ezikolo ukuthi eMashonaland East bayisithupha abahlanu ngabezikolo zeMathepeleland South.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Uba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abayithoba minwe mbili ababhubhe ngemva kokungqikilana kwebhasi lemota yohlobo lwethenka ebithwele amafutha ezimota duzane leKadoma emgwaqweni osuka eHarare uqonda koBulawayo izolo ebusuku. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi utshele leli phephandaba ukuthi kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 abalimele kakhulu basiwa esibhedlela. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi imuli kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo ivumelane nomongameli Emmerson Mnangagwa izolo koBulawayo emzini kamuyi eHillside ukuthi uzabekwa emathuneni eHeroes Acre ngomvulo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasebenza ukwakha izakhiwo abane babhubhile ngemva kokudilika kwesinye njalo isakhiwo kwele Nigeria. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki amabili kwadilika isakhiwo esilamastezi angamachumi amabili lanye 21 esawohlokayo kwabhubha abantu abangamachumi amane 40. Umphathi ntambo elemelika ubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukwele Kenya lapho azaqhuba khona inkulumo zokumisa ukulwa phakathi kukahulumende wele Ethiopia labesigaba seTigray. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sakazi unjani? Ngicela ukuphawula ngodaba lolwesiluzwayo lweParliament ukuthi isindebele ngani si abasithandi ukuthi sikhulunywe lapha. Kaba sifuni in fact. Abantu bakithi esindebeleni baba le problem kwasekuqaleni. Ungabafica bebahlanu kufika ishoni elilodwa bayantshintsha bonke bakhuluma isishoni. Uma ungathi likhuluma lelo shoni liphenduke isindebele kuyathi tribalistic. And into le iyasilimaza kakhulu njengesizwe sakithi komthwakazi esamandebele. Ukuthi thina lothu limi kufanele ukuthi ngabe yilolu tshabalalayo ezabanye indimi zikhuluma. Kubuhlungu kakhulu lokho Msakazi. Sekudingeka amadoda laphana eParliament azamela ulimi lwakithi kumbe sicine silandele yena umqondisi sihle sithi kuqunywe sikhulume ulimi lwethu sodwa. Ngoba angeke kwenze ukuthi kukhulume isishona kodwa isindebele singakhulumi. Hayi kuyabe kungayenzi. Lapho kungangcono kwehlukane bakhulume bodwa lwabo ulimi lathi sikhulume lwethu. Msakazi linto iyasilimaza and kumele ithathelwe amanye.
Salibonani basakazi be Studio 7 igama ngombonyo wabonyoni. Yee basakazi ngicela usizo eregweni yabantu eregweni ethembakalayo ezinsweni nomkhulu. Yee ngidinga ubaba okuthiwa ngu-Elfas Sibanda wasenkaya kodwa angazi ukuthi inkaya yakhona yiphi yendawo. Yee lo ubaba bathi wayehlala endaweni yasemagwegwe kodwa anginasiqiniseko ukuthi imagwegwe leyo noma i-old magwegwe kodwa bathi busemagwegwe. Wawathanda nalo sisa bathi ngunothani yoni eminyakeni yabo 2000 2008 khona lapho uhandelene kwabo ngathi baba nomntwana. Haleluya. So sengathi into baba ngiyamdinga kakhulu yena wasenkaya ukuthi wayesebenza kupha ngikwazi eyindawo information yiyo le muzi ngoba bathiwe lo mntwana njalo lo mntwana lo ungathi uyahlupha le makhaya le. So uma besithi bahamba hamba bebantwini kuthi ngakayo ukuthi aluba uyabona ubaba wakhe lo kuthiwa ngu-Elifas Sibanda wasenkaya. Ngiyacela mhlawumbe ongabe enolwazi lele ndoda okuthiwa ngu-Elifas Sibanda, cela ukuthi engithinte kule number ethi 0710963W76. Iyabonga msakazi, sengathi siyaluthola losizo ngoba lo mntwana uyahlupha kakhulu kodwa siyafisa ukuthi le nsizwa siyibone. Indoda yakhona mhlawumbe ngabe 70 something, ngabe ngabe 79 77 khona lapho ngoba udade wethu yena waye umuntu wa 81. So ngokucabanga kwami lokhu kucabanga kwami kodwa hhayi lokubonakala emagwegwe enyumagwegwe lapha enyumagwegwe. So baba sobaya baba lo mntwana. Ngiyabonga msakazi, amen.
Bathala kusitudio 7 njani obengelelayo nguthabancuma fana phansikele esigodini. Nomlayizo lapho kubaba umqondisi munye uthi kuye upresident wethu lapha, njengoba abantu besithi lento ayenzayo ayicaca ukuthi uyenzani njengalokhu, mina ngithi kuye nje engapheli umoya akayenzi into yakhe iqhubekeye phambili, thina sikhona siyamsapota siyamthanda njalo. Usibanilizwe, hhayi akame kancane laphana uzophambanisa nje kuphela, akame kancane esiwini. Ngithi kuye ubaba umqondisi moya lapha ukuthi akasukume esithathe esiwini esihlasile ngamandla laphana, ukuthi labo abakhulumayo kusasa kube yibo abagijima beyobonga laphana uma seyenzeka izinto zayenzeka. Mina ngilokuthi abantu uma ngizwa ukuthi uma bengiyisa nje bethi le nto engiyenzayo ngeke iphumelele, ngiyenze iphumelele. So ngicela lokuthi ubaba umqondisi moya abaprove rongo laphana.
Ngiyalibingelela abasakazi be-Studio 7 nabalaleli abathanda u-Studio 7 VOA Ndebele. Ngithi bantu bakithi siyawubona umsebenzi omuhleli uyenza, nginenza kuhlala ngikhuluma ngakho loba ngingaba mubi ngokukhuluma ngokuyimi bami kuba ngumthwakazi. Bantu bakithi ngithemba ukuthi ubuningi bethu kathesi sesibona into eyenzakalayo kwelizweni laseZimbabwe, ikakhulu thina abantu bakomthwakazi. Asibe nimbumba, sibambaneni, sibe yintoni, sazini ukuthi okwethu lapho sesithi siyakufuna sebe sesikufuna. Kungabi nomuntu osifakela umgoqo, kungabi nomuntu osizavuma ukuthi esidayivethe ingqondo esenzeni esenzeni. Asipheni umfokamoya indlebe zethu esilaso, simlalele. Kuzaba lula ukuthi siphume kule Egibhithe sikhayele esikuyo kwele Zimbabwe. Umuntu kind of lowly time because ngiyabonga amakhompleti.
Ngilibingelele sizwe sakithi. Mina ngihlangana nincube ngilapha eJohannesburg. Ngifuna ukuphawula kakhulu ngodaba lwama-sanctions lapha. Ngivumelana la iZANU-PF mayithi ama-sanctions selimaze ilizwe. Engikukhangela kakhulu ikuthi-ke ama-sanctions lawo ngoba efakele ama-individuals namakhampani ama-individuals lawo, kuyacacanga kusobala ukuthi-ke wonke umnotho welizwe bawuthathe bawuqoqela kulawo ma-individual, bawuqoqela kulawo makhampani okuyiwo ahluleka ukufunctiona ngendlela e-right. So kuyakhomba kusobala ukuthi libone inkohlakalo ekuma-politician akithi ukuthi imi kanjani, ngoba umnotho onke lo usendaweni eyi-1 kubo labo bantu labo okuyibona lamhlanje asebefayithela for i-survival yabo namakhampani abo abanganandaba nje lokuthi kube lezi nguquko ezitheni. So ke into fanti nga siyayibheka ngeswe elibukhali, yebo baqinisile impela ama-sanction wona alimazi, kodwa-ke ikakhulu amakhampani nalawo yiwo ayinkinga kakhulu ayenza ukuthi-ke umnotho welizwe ungafunctioni, ngoba iZANU-PF system le iyiwuva shouthi bawuva yonke into eselizweni ingene kibo kusystem yabo. So uma isikube kusystem yabo wonke umnotho lo awusakwazi ukurotata ubuyele back to ebantwini ukuthi bawusebenzise, bayawuva futhi bawuvele outside country.
Bazali labalaleli lezihlobo zonke nje u-Studio 7 abasakazi bethu abasakazi endawo ezimnandi kakhulu, ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi. Awu lihlale njalo isaziso kumnandi kodwa untungamilo osithandekile bonke uChris Gande. Awu siyalibingelela lonke kakhulu ngothando olukhulu, hlalani njalo lingathi nabasakazi bethu. Lawo bonke abalaleli bengadinwa, sibambane nini ukuze sisusizane u-PF eUniscape indebe ngelizweni kuphela ikungoqonosela ukuthi amabandla wonke kabe enhliziyo nye moya munye kuze besuse isitha lesi sizon PF undebe lokhulumayo.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ekuqhubekeni kokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kwele Melika, uMongameli Joe Biden usecele ikhomishini ebona ngezokuthengiselana e-Federal Trade Commission ukuthi icubungule ukuthi akula bungilimbane obenziwayo ngokuqonga kwentengo lokhu na. Intengo yokudla le mpahla kwele Melika isiqonga mihla lemihla. UBiden ulobele ikhomishini le ukuthi kulobufakazi bokuthi kungaba kulokuqilibezela ukwenziwa ngabanye abathengisa amafutha la. Sixoxelo landela ukwenzakala kwele Melika, uMnumzana Difa wajabhe Bhango Dube saqala ngokumbuza ukuthi ukuqonga kwentengo yokudla lempahla lokhu kungaba kubangelwa na ikwehluleka ukuvuselela umnotho kukamongameli Joe Biden.
Uthi umbuso kamnumzana uJoe Biden babukande ukuthi yiwo owenza ukuthi isimo sibe ngalesi ngalesi simo esikiso kulamalanga noma kulezi insuku. Angibona ukuthi kungabe kuliqiniso lokho ukuthi kuze kufike esimeni lesi sikiso ikakhulukazi seinflation kulezi zathu eziningi kakhulu. Ifuel ezamafutha ziyabandakanyeka ukuthi kungabe kungeke zinye zomthelela ikakhulukazi oyiwo ongumgogodla wayo yonke into. Kodwa ke nxa singakhangela iMelika lapho ethola khona abafutha ayisikho lapho ethola khona ibizwe elifana labo England lamazwe lamanye aseEurope awatholi ndawonye lapho ethola khona ibizwe laseMelika. Ngizaphumzekelise njengeEngland amafutha iwathola amazwe afana labo Norway la kubo Middle East khona ngale lapho bathola khona icrude oil yabo okungayisikho lapho okuthola khona ibizwe laseMelika. So inflation le mbandela eminingi kakhulu okuhlangela lesimo esesibe kiso esisabe sibheke enkulu kakhulu kwezomnotho ngenxa yesimo kade sikhangelane naso isimo secorona esiyenza ukuthi izinto eziningi zingasebenzi, ama factories amaningi angasebenzi. Into esiyenza ukuthi kuthe nxa sokuqalisa ukuthi izinto zibuyele ukuthi zisebenze kwathola ukuthi inflation isisiba phezulu ngoba idemand yezinto yiyo esisuke yabe phezulu. Kodwa ayisiko ukuthi mhlambe kule lizwe elilodwa elingakhonjwa ngomolo ukuthi yilo ilizwe elilayenza ukuthi inflation ibe phezulu.
Nxa sikhangela intengo yempahla lokudla ekhanya isiqongile emhlabeni jikelele, khona ngapho ungasitshela ukuthi khona kunjani?
Lalapho kusenjalo babugande intengo yempahla lezinto nje eziningi ziya ngokuqhaza. Kodwa njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi into kakhulu eba ngumthelela ekuthenini izinto eziningi ziqhanse ukuba ukudura kwezinto kwenziwa ukudura mafuta. Ukudura kwamafuta alalawo mazwe afana lamazwe ase-Middle East ayiwo aproducer kakhulu i-crude oil. I-crude oil eyiyo egcina isizithi nxa isipurify bese kuphuma petrol labo diesel labo bani bani yiko lapho kuba lomthelelo omkhulu khona kakhulu. Lakhona apha kusafana lakhona ngapho emeli ukuthi ukudura kwezinto sekusiya kusiya phezulu kakhulu. Isinkwa into eyayithengwa ngemali eyayincane kakhulu kodwa kathesi isinkwa sesiphezulu kwe-£1. Kube sekusithi into efana le-fuel, i-fuel kungakaqaliswa COVID i-fuel yayikuba £1 kodwa kathesi i-fuel sibo 1.45 okulinani eliphezulu kakhulu. Okungawukuthi ngabe kukuthi ayisiko lokhu mhlambe okunye ukuthi mhlambe ungaduli kwe-fuel.
UMnumzana Difa wajabhe Bhango Dube ngolandela ezenzakala kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseLondon. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa bazama ukuvimba uMnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe eNkayi. Amazwi kaMnumzana Julius Malema webandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahla wokuza aduduza abeZimbabwe kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya. inhlanganiso yezindaba e-site ibhadalela ukulungisa inwele ngemali ngamadola emelika ngamachumi amahlanu kulabo ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.